uMaduku wabhalela uSpeaker wePhalamende ekhuluma ngalokho ayekhuluma ngakho. Ngaba lethuba yokubona ukuthi incwadi yakhona sibisibili yaba khona because babefake ikopi kuchairman we-Advo Committee enhlala kiyo. Yikho kuphela engikwaziyo ngalolo daba. Angeke ngatsho okuningi, angazi lutho ukuthi kwini osokwenzakele ukuthi uSpeaker semphendulile kumbe kamphendulanga njalo, angikwazi.
Yes, so lina liqhubekela phambili njalo lizakwenelisa yini ukufaka udaba lolu ePhalamende kusasa?
Ikomiti isiqedile umsebenzi wayo, i-Advo Committee isiqedile umsebenzi wayo, besicubungula i-Advo ilukuzeni i-report yethu esiyayitabla kusasa kumadale awePhalamende omabili. Ngo-9:30 ekuseni ngolwesihlanu kusasa ku-National Assembly ikomiti yabe isiyapresent isiyatabla ilukuzeni i-report yayo. Ngo-9:45 eSenate iripoti njalo iyabitabla iripoti yayo. So kusasa iripoti iyabisikhona phambi kwePhalamende kusiyafika ngabo 11 emini. Hayi, okukhona phakathi ngama-recommendations awenziwe yi-committee ukuthi izekhi ngabe iyakhangelisisa okunye okubonwe yi-committee ukuthi mhlawumbe kayilandelanga umthetho we-constitution yaseZimbabwe.
Ukuthi lingayiphosela khatshana?
Asivunyelwa ngomthetho ukuthi siyiphosele khatshana. Ngomthetho sivunyelwa ukuthi sitsho kuphela esiyabe sikubonile ukuthi ngabe ilandele lokhu lalokhuya. Bese sibisela-ke kumongameli welizwe ukuthi thina njengephalamende esikubonayo ukuthi kufuze ukuthi kwenziwe yilokho lalokho lalokho. Laye ke nxa kuyukuthi elokwakhe eyafuna ukukufaka uzafaka okwakhe, and then ke konke bese kusiya kuzekhi. Izekhi ke yiyo ezahlala phansi ibisibona ukuthi ama recommendations wona lawo iyawathatha kumbe kayiwathathi. Isinqumo esiyabe sithethwe izekhi kuyaba yiyo i-final decision eyabe iyakwenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili kumbe ungaqhubekeli phambili.
Singabona amabandla aphikisayo ephikisana lakho yini elifake khonapho lini elisithi khona kunje.
Okuningi kwakhona amboni ukuthi khona kungaba lokuphikisana. Engikubonayo nje kuphela okuya kuba lokuphikisana yikuthi i-committee ayisathathanga isinqumo esokuthi itsho ukuthi i-report ibuyile phambi kwayo i-committee, kodwa kayizange i-report leyo ibuye iphelekezelwa i-voters roll eyasetshenziswayo. Okutsho ukuthi khona khathesi inombolo zonke ezikhulunywa laphana ukuthi abantu ababerejista ukuvota mhlaka 30 May 2022 bangaka, akula muntu olobufakazi bokuthi liqiniso sibisibili ukuthi yinombolo yabantu eyayikhona. Osokusitsho ukuthi khona le nombolo zonke ezisetshenziswayo kuyafana lokuthi bethe emathebeleni north kule 370,000 registered voters, akula muntu ongapha ubufakazi ethi yebo liqiniso ngoba i-voters roll yakhona kayibonakalanga. So yikho kuphela mbona ngani nje okuyakwenza ukuthi kube lokuba lokuphikisana, kodwa ama-recommendations amaningi mbona ngani bekulokuvumelana.